Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Hola mkela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ka 26 kumbimbitho 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC liyakukhetho lokudinga ukansila eCowdrey Park kobulawayo ngomgqibelo lilamalunga amabili azalimela.
Abantu bayatsho ukuthi bona iMDC Alliance is the way to go. So abakukhangelele ukuthi kulezinto ezazisalele endleleni abafuna ukuthi siziphethe.
Kulabantu abaningi kwele Botswana abancedisa imuli ezehlelwe ingozi ngesikhathi kusina izulu lika Cyclone Idai ezigabeni zeZimbabwe.
Lokhu kutshengisa ubuntu, abantu balahlekelwa ngumphefumulo kukanti iningi lisele lingelazindlu. Ikusasa imnyama, ngakho kuqakathekile ukuthi siphathise ngazo zonke indlela.
Kuhlelo lokuhlaziya udaba lwamaprofita alodumo ayenza izimanga abantu baze bakholwe lamanga, lamhlanje sixoxa lo Tilda Moyo Karimaz Mimba, umsakazi olodumo.
Namfunga mbamanga sengihambe umsebenzi wami sengibhodiseke ngasizake ezimfundweni eziningi kakhulu. Ye, abantu bazakutyela khona but njengomuntu olengqondo esebenzayo kumele okunye lawo uzame ukusebenzisa iy'ngqondo zakho uzibonele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ukhetho lokudinga ukansila ka ward 28 eCowdrey Park kobulawayo luzaqutshwa kulokuphithizela ungakaze kubonakale kusibanga samakansila. Ngokwakuqala ukuthi umsekeli kamongameli welizwe abonakale ekhankasa kulesi sigaba sakobulawayo esazakala singese MDC. Ibandla le-MDC lona liya kukhetho lolu lilamalunga amabili azancintisa elimele. Amalunga la ngu-Alderman Colette Ndlovu owayengukansila we-Cowdrey Park okweminyaka elitshumi kodwa ngokhetho lwedluleyo wanqotshwa kuma-primary elections ngukansila Harbison Ncube. Kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla uNcube ubhubhe kunyanga ezimbalwa ezedluleyo okubangele ukuthi kuqutshwe lolu khetho. Omunye ozancintisa imele iMDC ngonkosazana noMagugu Mloyi othi yena kaphume emncintiswaneni ngoba kwakulokuqilibezela kulolu khetho lwama-primaries njalo ibandla lakhe lathi kaqhubeke encintisa. Umnumzana Kidwell Mujuru uncintisa emele ibandla leZANU-PF. Alichumi lambili amabandla aphatheka kulolu khetho. U-Alderman Ndlovu utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi kaphumi kulolu khetho ngoba nguye owanqoba kukhetho lwama-primaries.
Ikhadi yavumela ukuthi khona siregiste sonke ku-ZEC. Kodwa-ke kube sukusenziwa ama-primary elections. Kusabhaliswa phansi, sabhala ama-affidavit ukuthi ozaluza ku-primary election uyahamba e-withdraw. So waluza-ke ku-primary election. So kwakufanele ukuthi yena ahambe ayi-withdraw i-form yakhe lana yayifake ezek. Yikho-ke kasakwenzanga lokho. Engasakwenzanga-ke iparty yethu i-leadership ihlale phansi yasimxotsha epartini kaseyililunga leparty. Noma esemile ngoba ngale wayerejiste ngelokuzeni ngeparty yethu kodwa kukhona ukuthi akaza awine iparty ayisozimu-accepte njengomuntu ongaphansi kweparty yakhe kodwa kusalayo ukuthi njengendlela mina engasebenza ngayo labantu angaza kawine mina ngikhona.
Kodwa kabakho abamsekelayo abazayenza kwenzakale lokhu yani okwenzakala ukuze kunqobe umnumzana Raj Moti.
Abamsekelayo abeparty yethu kabakho ngoba nxa bengabe iparty yethu kufanele balandele ukuthi yona iparty ithini.
Kuyini okulethayo okutsha ebantwini beCountry Park.
Abantu bayatsho ukuthi bona iMDC Alliance is the way to go. So abakukhangelele ukuthi kulezinto ezazisalele endleleni abafuna ukuthi siziqedi. So yikho bethi hayi buyela uyeqedisa okwakusalela endleleni. For example, sile mgwaqo wadofanele ukuthi ugrade ufake itara. Le budget yakho nayo yayisiyenziwe abakhona. Kodwa kwakathe sisokuthulisile. Ngaloku lalapho kule okunye sasikuvumelene nocontractor ukuthi abantu bonke abafakelwe amanzi ezindlini. Sebebhadala befakele. Izakhamuzi zithi ukwenela ukuphuma kwami abazange babuye bakuthola lokho. Izinto esazivele sizivumelene ukuthi kakufakelwe wonke muntu amanzi endlini. Abantu babe sebebhadala sebefakelwe amanzi endlini. Kule mali eyayibuyile eyayikwana 6,000 houses. Okuthiwa kufanele ukuthi khona inikwe bona bala abantu abangelabo. Connectwa abantu abangu-6,000. Sasesithi ngcono bayishiyele izindlu zonke. Konke khonokho yezinto esezinyamalala ezingazakaliyo ukuthi sezingalungisiswa ngubani. So abazali abaningi sebebuyile bathi hayi kungcono ubuyele ngoba into yethu sicatha nxa sifika emahofisini sikhuluma ngakho. Bakhanya vele ngabantu abangasazi lutho. Ngalazange vele kuyokukhulunywa ngendaba yakho.
Sibonile njalo le bandla leZANU-P F likhankasa ngempelansonto njalo kubikwa kuthiwa ubeletha ukudla. Likubonile yini lokhu? Njalo kuyalikhathaza yini?
Ukembo mwathi simzwile ukuthi ukhona sibili kuwile eCountry Park. Kuhle ngokuzibonelela ukuthi bona njenge-government bayehluleka ngoba ukuthi azazozifika khona fana afike khona angikwazi ukuthi ufike njani ngenxa yokuthi i-project leyana egari kayesalani kudlelapade khona yayi-project ye-government. Kodwa-ke thina hhayi asiyesabi iZANU-P F esikukhangeleyo ukuthi abantu bakobulawayo bayayazi into abayifunayo. Ukudla kwakhona basakunikwanga.
Alo ke ngu-Alderman Colette Ndlovu ozancintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 8 eCountry Park koBulawayo engowebandla le-MDC. Unkosazana noMagugu Mloyi uthi nguye okufanele ancintise kulolu khetho ngoba ibandla lisithi nguye owakhethwayo kuma-primaries.
Lapho into engasezenkwansi ukuthi ngikuphendule khona ngoba la elishini laka ngikwazi ukuhamba njani. Lami ngapha lami ngabe ngikhontesta ngisiya phambili ngenxa yokuthi thina iphathi yethu azange isitele lutho. Kwaphonga ukuthiwa ngena noMagugu la I think layo lapha abatshelwa khona kwaphonga ukuthi i-eldermeni ngena. So akula comment engingayifaka khona lapho.
Kodwa eminye imbiki besithi kwaba lama primary elections wanqoba uMnumzana Ndlovu.
Of course kwaba khona but into yaba khona i-primary election ayizange ibe friend so.
Ibandla lakho alizange likulobele incwadi lisithi phuma ebandleni?
Hayi anzange ngirisive incwadi. Akula ncwadi mina engayilotshelwayo. Ngaphonga ukubhala mina i-appeal kubandla lethu.
Zona inhlelo ozithembisa abantu be-Country Park yiziphi?
Kuzinhlelo lezo ebantwini izakhamizi ze-Country Park. Ngibathembisa ukuthi nxa mina ngingangena bengangikhetha ukuthi ngibe ngukhansila ngithi ngizabayenzela izidingo zabo ukuthi ngibahambisele izidingo zabo abazisolayo kuma-chambers and then ngizayenza ukuthi kube nezikolo. Yo kuba kungela ama-primary ama-secondary schools abantwana bahambela ama-schools lawo and then sile kuyi-satellite clinic kwethu lokho kungagwani indawo ongagwani bantu. I think ngizagwanisa ukuthi lami ngibe lezakhamizi ngikhulume lezakhamizi ukuthi bakithi asizameni ukuthi sibumbe i-Country Park yethu ngihlale labo phansi sikwanise ukuthi sizame ukuthi sidinge kentsha lokuthi siyayakha njani iklinika njengoba siyakwazi ukuthi akula mali. Umkhankaso lapho engihamba khona ebantwini ngikhuluma layo izakhamizi ngizincenga ngicela amavoti mbona ingani ayizokuthenjiswa okungani kuphezulu. Njalo mina abantu bayangithembisa ukuthi bazangivotela njalo mina ngokwami ngiyazivonela ukuthi hhayi sengqobile.
Alo ke ngunkosazana noMagugu Mloyi ozancintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 28 eCowdrift Park kobulawayo ube xoxa ecingweni le Studio 7 ekhona ngale kobulawayo lithiye ke indlebe kuona lo umsakazo okusasa ngasikhathi sinye lapho esizaxoxa lo mnumzana Nkosi Nyoni yena ozancintisa kukhetho lona lolu emele iMthwakazi Republic Party ozachasisa ngokuthi kungani ibandla lakhe kuyilo elingaletha umehluko edolobheni lakobulawayo. Iofisi yeZimbabwe eGaborone kwele Botswana incedisana lenhlanganiso yeRed Cross ithi kayikaze ibone abantu bethululeka ngobuningi kuzaphathisa abachaywe lizulu lesiphepho esigabeni seManicaland. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eGaborone kwele Botswana.
Iofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana ithi yamukela ngenjabulo ngendlela abantu abasuka endaweni ezitheneyo abaphathisa ngayo ngempahla ezanikezwa imuli ezalahlekelwa isihlobo kumbe abangasela ndawo zokuhlala ngemva kwezulu lesiphepho elecyclone Idai kwezinye isigaba zeManicaland kanye leMasvingo. Umeli weZimbabwe kwele Botswana unkosikazi Margaret Ruparanganda uthi sebethole okuningi okuphathisa imuli eziphathekileyo kodwa khathesi sebekhangele ukuthola usizo oluzanceda kwisikhathi eside kusiya phambili.
The immediate needs have really received an overwhelming response.
Ukuphathisa imuli okwamanje sekutholakele. Sesikhangele ukuthi sithole usizo ngempahla kusiya phambili. Ukuthi kuphathise imuli lezi, ikakhulu ngoba impilo zabo kuzamele zihlumeka
kutshe.
Isikhulumi senhlanganiso yeRed Cross eBotswana, uNkosazana Horato Fembo, uthi bajabuliswa yindlela abantu abaphakame ngayo ukuphathisa labo abayehlelwe ingozi yecyclone Idai.
The response we're getting from the public is actually very positive. As mentioned within our flyer.
Sithola abantu abaningi abafisa ukuphathisa. Silendawo ezishiyeneyo lapho abantu abangachiya khona into abafisa ukuphathisa ngazo. Njalo kulabanye abaphathisa ngemali.
Cash donations.
Unkosikazi Ruparanganda uthi bathembisa ukuthi imali izasetshenziswa ngendlela efaneleyo njalo izafinyelela labo okumele bathole uncedo.
And we want to assure people that
sifisa ukuthembisa abantu ukuthi yonke imali esiyitholayo izalotshwa phansi njalo isetshenziswe ngendlela.
Isizalwane seZimbabwe esihlala kule Botswana umnumzana Ivan Ndlovu uthi beuqakathekile ukuthi abantu bephathise ngemva kwengozi yecyclone Idai.
Lokhu kutshengisa ubuntu, abantu balahlekelwa ngumphefumulo kukanti iningi lisele lingelazindlu. Ikusasa imnyama ngakho kuqakathekile ukuthi siphathise ngazo zonke indlela.
Owayengumongameli weBotswana umnumzana Ian Khama laye unikeze ingubo kanye lenye impahla ukuze iphathise laba abadinga usizo. Isayiklon Idai yaletha izulu lesikhukhula kanye lesiphepho esilolaka esachiya abantu phose amakhulu amabili belahlekelwe yimphefumulo kukanti inkulungwane lenkulungwane zisele zingelandawo zokuhlala. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHaboron kwele Botswana.
Ake sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba lebulembu be-intanethi le-newzimbabwe.com lithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usiwe esibhedlela se-Avenues ngesonto ntambama esegula wasiwa khonale ngesiphangiphangi. Iphephandaba leChronicle lithi umhlangano weSADC owenzelwa kwele South Africa lapho okulomongameli Emmerson Mnangagwa lenye inkokheli yezwekazi le-Africa ukhangelelwe ukuphathisa ilizwe leSahrawi Arab Democratic Republic. Okwamanje ke asilaleleni amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani zulu kandaba. Ngithanda ukudlulisa lesikhalo ngizwelana nabathiwe izihloko zabo abayothola umonakalo ngezulu leli elesiphepho ezweni laseZimbabwe nami ngokuzalwa eZimbabwe. Ngiyacela kakhulu ukuthi ngabe uhulumende weZimbabwe uyavumela inhlanganiso ezizimeleyo from United Nations, African Union mangabe bele sifiso sokusiza abantu baseZimbabwe kujujwe ithimba labazimeleyo elizohamba liyoncedisa ukusiza abantu abavelelwe ingozi. Sicela kakhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe akhululeke njengamanye amazwe njengoba kusenzeka eMozambique ukuthi bacele ezinye inhlanganiso ukuthi zizobasiza nabo abavumele ezinye inhlanganiso zibuye zizobasiza noma ngamasosha avela kwamanye amazwe ezonceda ezosiza ukudinga abalahlekile abangakonakali nabawele izingozi. Uhulumende weZimbabwe sicela avule izandla zakhe avumele inhlanganiso zizosiza ngoba esikwaziyo ukuthi iZimbabwe yona ayilayo imali yokuthi isize abantu. Plus siyabona ukuthi ngeke beze besize abantu ngabakudingayo konke ngokupheleleyo. Bengicela nje ukuthi ngabe uhulumende laye uyazibona abone ukuthi khona ukubulala inhlanganiso ezifana labo Netcare ezisebenza ngaphansi kosizo oluphuthumayo akukho akulungile ngoba kufanele zihlale zikhona hayi ukuthi abantu bese behlengwa ngamasosha. Khona kuyana kuyabonisa ukuthi elizweni kulenhlekelele kodwa uhulumende yena akakunaki kangako. Abantu afuna ukubabusa yibo banabo abatshonayo. Sicela ukuthi avumele inhlanganiso ezifuna ukusiza zibuye zizosiza eZimbabwe zivunyelwe zikhululeke kube kuhle elizweni lakithi labo abantu basizwe. Abantu basenkingeni kumanje nje abanye abathulanga izihloko zabo labantwana abalahlekile mhlawumbe abanye abagqitshelwe lizulu kuyadingeka ukuthi kuze abazosizo oluphuthumayo bazosiza. Ngiyabonga.
Linjani basakazi? Siyabonga kakhulu umsakazi omuhle ngezwe lakithi, silifisela konke okuhle. Siduduza kakhulu bonke abalahlekelwe izihlobo nabangane, sithi inkosi ibe lomusa kubo. Okokugcina ke msakazi, ngicela ukuthi ngiduduze lo mfowethu uThembelani Mpofu elupane enzaligwa kusobhuku Fred Ncube. Ngiyabonga.
Lawo ke ngamazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsekeli kamongameli welemelika umnumzana Mike Pence usethembise abathintwa ingozi yezulu lesikhukhula edolobheni leNebraska ukuthi uncedo luyeza. Kulondoda weMexico obotshwe ecaphe umngcele wemelika ukungekho emthethweni oqaleke wafa esezandleni zamapholisa. Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho esihlaziya udaba lwamaprofita ukuthiwa enza izimanga ezimangalisayo, sixoxa lomsakazi olodumo uTilda Moyo Karizamimba.
Yazi empilweni kulamanye amaproblems okuthi umuntu ngezwe kutshela udubo lwakhe, so ya uyacabanga ukuthi engxe akulanto enjalo eyenzakalayo. Mina I think ngingomunye wabantu engangabhelivi amanye ama-problems akhulunywa ngabantu ukuthi kukhona izinto ezinjalo ezenzakalayo. But ngendaba eyokuba disparate yokuthi umuntu uyabe sedubeke kakhulu uze ahambe siyadinga uncedo singathi ezinkonzweni ezijiyeneyo, esefika khona ngale ngendaba yokuthi udubeke kakhulu kumbe uyasindwa kakhulu ludubo lakhe, usuka kwesinye isikhathi engasasebenzisa iy'ngqondo zakhe ukuthi abone ukuthi o okunye okusimple and straightforward ukuthi hayi lapha nxa sokunje lokho ukuthi akusetshe yikho. So ngendaba nale kuba desperate abantu babe besephonga ukukhola noma kuyini abakubonayo, and I think indaba iyabingeyokuthi ukukholwa khonoko ngokokuthi udubo lakhe liphangise ukuphela. So yikho at times libona ukuthi abanye bazahamba ebhodi usebhodi ama-church amaningi eqanjelwa amanga kumbe etshela ukuthi yenza lokhu nalokhu ngesikhathi esebona ukuthi useqeda isikhathi esiningi njalo useqeda imali eningi. Yikho lapha agcina secabanga khona straight ukuthi kuda but lapha asembhodi kozonke indawo lezi ngazama ukwenza konke abakuthoyo kodwa akukho kuphumayo, yikho lapha ababona khona. But ngesikhathi singathi esesele mali yakhona uyabe ephonga ukukhipha imali ephonga ukubhadala abantu alethi imali nje lethi imali nje. I think indaba i-desperation ekuthi uduba yabe nalo luphangisa ukuphela.
Kodwa khona akukho yini ukuthi okunye kungamafutha kumbe amanzi nje asebenzele abanye, ngoba siyasiza ukuthi abanye kuthiwa uthandazelwe kumbe ngamafutha yini wagcoba waya ku-interview umsebenzi wawuthola?
Yeah. Mina mfunga mbama ngasengihambe umsebenzi wami usombhodiseke ngafika ke ezinkundleni eziningi kakhulu. Ye abantu bazakutshela khonoko, but njengomuntu olengqondo esebenzayo kumele okunye la uzame ukusebenzisa iingqondo zakho uzibonele kunokunye okwanisa ukubona ukuthi lokhu ka kuyakwanisa ukuthi umuntu aqambe amanga ukuthi ikhona okwenzakalayo. Nga kuyenzakala izinto ezi-practical ozibonayo la oseke ukuthi hhayi singathi kumbe umuntu ofile kubonakala ukuthi shuwa lo udoctor certifyile ukuthi umuntu lo usefile, and umuntu lo ufile ngekumbe ukhitshwe mortuary sibili ekhulekele bese vuka. Hayi cha, kunjalo sibili kuyabe kuyinto ebambekayo njalo-ke ekhulekayo. So abantu khonokho kokuthi ngokuzayo othe lokhu kuhambe, so most of these people they are into business, abakudinga imali, and they can do anything ukuthenga abantu ukuthi bayalizo esithalenze so liyenze so. And then kube sokusiba lokunye okokuthi uyabona la wesibili ukuthi ha kodwa lezi izimanga lezi sibili kuyini okwenzakalayo. Uyahamba enkonzweni ubona sibili ukuthi umuntu lo ubegula kumbe egula ngengqondo, and umuntu waziwayo lapho ahlala khona ukuthi vele luyazi ukuthi umuntu lo ugula ngengqondo. Lapha sengikhuluma indaba engayibonayo ngamehlanga, umuntu le besekhulekela besengiya leyana abayithi i-back to sender ukuthi umuntu lo kade gula umuntu wamgulisayo kumbe nxa kukuthi waguliswa umuntu akubuyele kuye. Ubusu ubona umuntu abuye ihamba leyo ngobaba wamzalayo usenguye useqalisa ukulahla ingqondo. Ubona umuntu sibili setshintshile sedobhu idoti esidle senza lokho. Ye siyakubona kwenzakala, but at the end of the day I think okuqakathekile isosi yepower amandla la yenze lokhu ngamandla kaNkulunkulu yini kumbe umuntu yena lo yenze lokhu usebenzisa amandla aphi. So at the end of the day abantu bengabona izimanga ezinje sebephonga ukukhona sebelande ukuthi hayishiwa kodwa lo yesi amazi mbonile, but like lazama ukuthi linanzelela ukuthi amandla asetshenziswayo ngamandla kaNkulunkulu i-source of power.
Okunye esikunanzelelayo sibona ungani abakholwa kakhulu okwenzakalayo lokhu ngabantu besifazane, kungakubangelwa kuyini khona?
La madoda yakhola bakhona sibili abadoda lawa, hayi kulezi nsuku hambani ezinkondweni lezi libona ukuthi baningi njani, ngoba la madoda akhona ayakhola kakhulu. I think abantu abesifazane ya bakhola kakhulu ngoba I think nxa sikhangeleke inhlalakahle ezindlini kuma-marriages nxa kuyindaba yonaleyo I think kwasukusela even kudala lasendulo umama babeyaziwa ukuthi hhayi yiba bahamba besiyadinga ozwana mina ukuthi anike ubaba ukuthi indlu yakhe ibe right behlalisane kuhle. I think ikho lokho iyabe indaba yokuthi ucabanga ukuthi engahamba kumbe ngenza lokhu uzahlala kuhle endlini, and yet okunye simple and straightforward. Enxa umama endlini supha nalo baba enxa ukwazi ukuthanyela ukwazi ukugida funa ukuthi ulungisise khonoko, but ungabona ubaba sesehlupha sekwenyanya sehamba kwabanye abafazi abageza yabanje wena usuhamba ngezinkonzweni into eyidinga-ke ukuthi uyenikwa-ke singathi lawo mafutha kade lisa watho khulekela hambane utshela ukuthi beyaleshedi kababa endethi ezinye izinto zisimphu khonako kade ngisakutsho ukuthi ufuna uphonga ukusebenzisa ingqondo ukuthi ubona ukuthi ubaba kuyinakubalekela endlini uzama ubona ukuthi wena ukuthi uphambanisa ngapho ulungisisi kulokuthi uhambe uyedinga i-problem eyama-miracles iyephambanisa abantu these days eyama-miracles kanti ngiyahamba ngane umkhuleko enxa ngamatshi ngamanzi kumbe ngamafutha ngafika ngisebenzise izinto zizaphonga utshintshe ubabe besentanda, but still nxa wajezi ungenzini akuthi intshi kuyabe kulokhu kunjani.
Alo-ke ngumsakazi olodumo uTilda Moyo Karizamimba obesixoxa laye kuhlelo lapho esihlaziya khona amaprofita. Kusasa siyaqhubekela phambili ngehlandla lesithathu lengxoxo yethu, sixoxa lonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe. Thiyani indlela. Ukutholakala kukamongameli welemelika umnumzana Donald Trump emsulwa kucala ebeletheswa elokusebenzelana lohulumende weRussia emizameni yokuqilibezela kukhetho luka-2016 sokudide iningi wacunula njalo abebandla eliphikisayo elamademocrats. Obephenya lolu daba ngumnumzana Robert Mueller wazise ngempela viki ukuthi akuzange kube khona ukusebenzelana phakathi kukaTrump lohulumende wele Russia. Kodwa uMueller uthe ubengeke atsho ukuthi umongameli Trump ulecala na kumbe hatshi kudaba lokuthi wazama ukuvimba isandla somthetho esasiphenya lolu daba. Ukuhlaziya lolu daba ntungameli inkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla se-MDCT ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo.
Okusalayo ukuthi kulabantu bakaTrump abaningi, I think right now bafika isikhombisa ababoshwayo nguye uMueller. Noma singathi mhlawumbe lokho abakuboshelwayo akuzange kulinkwe lale ndaba ekusenzelana lama-Russian, kodwa kukhombisa ubugelekeqo obuthize obekusenzakala kukhampeyini kaTrump labantu ade sebenzisana labo. So I'm sure ama-Democrats asazoyiphusha ku-House of Representatives Congress ukuthi batholisise kahle ukuthi ilinki yalaba bantu lokugelekeqe babo kuhamba njani mayelana nayo uTrump.
Njengoba sethe umchuchisi umongameli Trump kalalo icala, awuboni yini lokhu kumupha usekelo olubanzi yena uTrump?
Well, ngingathi kubase yakhe ebantwini abavele noma uTrump washo ukuthi ngingaphuma phandle lapha ngidubula abantu still abantu bazongivotela. Kule base yakhe for sure, ya, abaningi bathola ukuthi ya kumnikeza usekelo olukhulu kakhulu ngoba now sebebona ukuthi hayi ngempela uwinile, ngoba kuye uTrump konke is about ukuwina and uzitshela ukuthi hayi ngibahlulile ama-Democrat. So ibase yakhe yes izoqina kakhulu imsekele. Kodwa iningi labantu engathi majority yabantu be-America bavele abazange bamthanda uTrump even ngesikhathi kusiyovoto ngo-2016 wayiluza i-majority vote noma waba ngu-president nge-electoral college i-system abayisebenzisa la.
Kudaba lokuthi uTrump wazama ukuvimba ukusebenza kuhle komthetho, uMueller uthe ubengasoze atsho ukubana ulecala kumbe akalalo, kambe kujoni lokho?
Umthetho uthi awungeke umindicte upresident osesihlalweni. So ubonile I think uMueller ukuthi ma engathi hayi ulecala then kuzomela amindicte and then umthetho ubusumvimba. So kungcono athi yena akalabo ubufakazi bokuthi ulecala, kodwa at the same time akabona ukuthi ungcwele.
In my cup stand no
isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Yinzwisa ke leyo eBig Naza isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sidibaneni njalo sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo-half past 7. Igama nguChris Gande.